Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlazine kuNcwabakazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa lamasotsha athi sebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasotsha eHarare ngolwesibili. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa aza kuba lomhlangano omkhulu werali kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds, lapho azasungula khona umanyano weMDC Alliance. Kuhoza Friday lamhla sihamba leqembu le Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Amapolisa la masocha asebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasocha eHarare ngolwesibili. Iziphathamandla zengatsha zombili lezi zitshele intatheli zindaba namhla ukuthi zikhathazekile kakhulu ngesehlakalo lesi, njalo zithembise ukujezisa bonke abaphatheka kudlakela lolu. Ingxabano le iqale ngemva kokuba amapolisa epontshise imota elinye isotsha ngameva ensimbi ama-spikes. Lokhu kucunule amasotsha aseqoqana angena edolobheni ahamba ebhuqa amapolisa. Indaba zokumpontshiswa kwezimota zabantu ngamapolisa esebenzisa ama-spikes yinto esihluphile kakhulu elizweni. Njalo uZulu uthi le yinto emele imiswe nguhulumende. Bajabulile abanengi kulandela ke ukutshaywa kwamapolisa ngamasotsha lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Useni Spanda.
Indaba yasethusa kakhulu ngenxa yokuthi nxa sesibona abantu abakhangela ukuthi kube lokuthula elizweni lethu leZimbabwe, so kuyibo abadangadanayo, abagongodanayo, abatshayanayo, kuyethusa kakhulu. Sinanzelela ukuthi konke lokhu kwenziwa ukuthi ilizwe lethu lilendlala, ilizwe lethu lilabantu njengamapolisa asesenza imisebenzi ongamelanga vele bayenze. Sike sananzelela ukuthi bake bajikilela lokho okuhlabayo kwabo kubhewule imchoveneni abantu besifa. Lokhu vele kuyinto okwakungamelanga yenzakale, njalo azange sizwe amapolisa exolise ebantwini. Ngakho-ke lesi sigaba sokuthi bathane lamasotsha kulungile ukuthi kulungiswe abantu bengabotshayana, kodwa bona ngani kumele ukuthi kukhangele impande yokuthi kanti kuyini okwenze abesibutho beze bezonde betshaya amapolisa. Kutho ukuthi indaba yabo leyi yokuhamba befaka lokhu okuhlabayo kudabula-ke amathaya abantu, kulimaza abantu, kusiba lezingozi. Mbona ngani kube kuyinto kumele ukuthi iphele ingasayenziwa futhi.
Sesiside isikhathi uZulu ekhala ngodaba lwama-spikes lolu ubaba Sibanda, ngisho lasedalela ephalamende soluke lwaphathwa lolu daba. Ukubhaxabulwa kwamapolisa ngamasotsha singabona kusiba yikho okuqeda ukusebenzisa kwama-spikes na?
Engxenye kungabe sokuncedile ukuthi kume, kodwa siyazi ukuthi udubo yikuthi lindaba yama-spike yesetshenziswa ngamapolisa ukwenza imali. Udubo lukhona yikuthi lo obathumayo ukuthi bekwenze ukwenzela ukuthi athole leyo mali uza kuma yini. Kuyabe sokuduba ngokuthi kuvelela ngathi, ngoba nxa sokukhangelisisa kangani kuyabe kuvelela khona le ma-ofisini amakhulu, kuyindlela eyokwenza imali engalunganga. khona esisetshenziswa bonani kuzahlupa kodwa ke kungaqhubekela phambili kodwa mbona ngani sokutshengisa abantu ukuthi sokusiba lomzila oyisabisayo osuke eqwe ngamapolisa lamasotsha okokuthi kungaqhubeka lokhu kusiya phambili ilizwe lethu lisengozini kakhulu yokuthi abantu balwe balishane balimazane.
Umnumzana Hussein Spanda isiphatha amandla senhlanganiso ye Christian Alliance. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa aza kuba lomhlangano werally kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds lapho inkokheli eyake yaba kubandla leMDC lisabambene kanye lamanye amabandla. Elabakhokheli ababalisa umnumzana Morgan Tswangirai, uTendai Biti lomnumzana Walshman Ncube abaza kuba khona ndawonye bekhulumisana loZulu. Omunye obekhangelelwe ngabanengi ukuba khona kulumbuthano ngunkosikazi Joyce Mujuru kodwa ovikwa engasoze abe khona. Sixoxele sikhulumele sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amalungiselelo omhlangano wokusasa lapho amabandla wonke aphikisayo afuna ukwenza umanyano hhayi kulungiselela sokuthi sibili lamaphepha okwazisa amapholisa ukuthi sizenze khonokho aselungisiwe osokusele nje ukuthi kuthi aziuzulu ukuthi abe eZimbabwe Grounds kusasa okokuthi azwe ukuthi lokhu abakunika inkokheli yezamabandla aphikisayo umbono ababewufuna ukuthi sikhiphe uhulumende kwezanu-TF owamasele
wona amapholisa athena aliphile na imvumo.
Hayi amapolisa ayiphile imvumo kodwa sonke siyazi ukuthi siqhuma isikhundla nje besilomhlangano emahlalweni yeSDC lapha amapolisa ayisiye khona imvumo kodwa bangenile bathena impito esifitshayo emahofisini ebandla lethu kodwa lokhu kwakusesabithi ngoba ivele yinhlala yenza so thina nje amabandla aphikisayo sasasabithi eZimbabwe Grounds sitshele uzulu umbono wakasinika wona mayelana ngomanyano ukuthi uvumelana nalokhu ethi
sizwa kuthiwa kuzaba kule nkokheli yamanye amabandla. Ungasitshela ukuthi ngobani abanye ababe khona?
Okwakhathesi sinamabandla ayithupha sekile saxoxisana nawo. So mingeke ngawakamba okwakhathesi sizisithedise laba abanye abangabuye ngoba kule themba ukuthi ngingayalalela ngabeya namhlanje. So sizakwazi ukuthi akuyile sibili mangani ba.
Ibandla likankosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party liyaba likhona yini?
Hayi okwakhathesi bebengasondeli but sile themba ukuthi engxenye bazasondela. Nanxa bengasondelanga kuzadanisa ngokuthi udubo olukhona lapha yikuthi njengezizalwane zaseZimbabwe abantu izalwane zaseZimbabwe zithi zona okwenza ukuthi sidliwe yizane yikuthi singena sibaningi singamabandla aphikisayo bese siqhamula amavoti izane liseyila uZulu bekhuthaza ukuthi sibambane singamabandla aphikisayo futhi siqedile izane kodwa siqaphele ukuthi izane izasebenzisa amanye amabandla aphikisayo benza ngazane bafuna ukuzosebenza lathi bona belanti ukuzodilisa.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umongameli Robert Mugabe ufike kwele Iran lamhlanje ekuseni elanda umkhosi wokufungiswa kukamongameli walelo lizwe ukuqala umsebenzi umnumzana Hassan Rouhani ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwedlula. URouhani ubevele enguye umongameli wele Iran njalo ukunqoba kwakhe kutsho ukuthi uzaqhubeka ebusa lelo lizwe okweminye njalo iminyaka emibili. Umgabe uhlangabezwe egcekeni lendizamtshina eleTehran International Airport ngumeli weZimbabwe emhlubulweni weMiddle East umnumzana Nicholas Kitikiti. Iqula likaMgabe ligoqela isikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba lomphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Simbarashe Mbenge Gwi. Abanye basola uhambo lukaMgabe lolu besithi udlalisa imali kahulumende yona evele ingekho. Kulestok lamhlanje sixoxa ngomanyano wamabandla azasebenza ndawonye ngesikhathi sokhetho obizwa nge-MDC Alliance. Abakhokheli balumanyano baza kuba lomhlangano eHarare kusasa, njalo bakoqela umnumzana Morgan Tsvangirai lo mnumzana Welshman Ncube. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Isakhiwo eside ukwedlula zonke izakhiwo kwele Dubai silumathe umlilo emadabuka kusa lamhlanje. Lokhu ngokwesibili lesi sakhiwo sisitsha phakathi kweminyaka emibili. Ugatsha lokuvikelwa kwengozi zemvelo elizweni lelo luthi akulamuntu olimeleyo. Abalo becatha abeqembu le-Al-Shabaab babikwa sebehluthune idolobho le-Ligo eliduzane lesigodlo sele-Somalia i-Mogadishu. Abe-Al-Shabaab laba bathethe ithuba lokusuka kwamasotsha kwele-Uganda ekade londoloza ukuthula kulelo dolobho basebehluthuna-ke intambo emadabuka kusa. Iningi labasakhulayo esigabeni seMathebelele North lithi alisekeli umkhankaso kaMongameli Mgabe wemihlangano labasakhulayo ole Youth Interface besithi awulethi inzuzo lentuthuko elizweni ngaphandle kokukhankasela uMgabe kukhetho luka-2018. Upraxedis Jeremiah we Studio 7 usipha lolu daba olulotshwe ngonompumelelo moyo.
Bekhuluma emhlanganweni oqoqwe libandla lezaphu emzola izakhamizi zelupane wesi zithi sokuyiminyaka edlula engamashumi amathathu zisetshenziswa ngumongameli Robert Mugabe, kodwa ngemva kokuvota azitholi lutho oluthuthukisa isigaba. Umgcini sidlalo wezaphu iMartin North umnumzana Lord Kupe uthi umongameli kehlukane lokufuna ukusebenzisa abasakhulayo besigabeni.
Ama-interface la ngaso akhangele thina nxa siyawahluzisisa sibona ukuthi uthi ontanga bezombuka ukuthi yena usegugu ongakanani, njalo ufuna ukubasebenzisa. Usebenzise thina ama-ovet lezakhamizi ezindala sesiya kubontanga. Sithikayehlukane labontanga laba ngoba lapho abasakhona ubasedongeni.
Mnumzana Nkululeko Wonyoni uvumelana lokhuphi ethi kanti vele ufuna ukubusa kuze kube nini.
Sithi phansi lakho asifuni lakukuzwa and kakuyekele khonokho kuze kanti yena ufuna ukubusa azafike ngaphi. Kusho ukuthi khonokho akutshelwa ngumama uGrace kakugcine njalo kungumphako kuye kusasa ngoba usehlulekile 37 years ekhulu esenza into esingalancedo. Ngiyabonga.
Esinye njalo isakamuzi umnumzana Joseph Mpofu uthi uMgabe kayephumula wabasebenzisa kwenela.
Lokho vele yinto engaphandle komkhuba lakuNkulunkulu, akulunganga ukuthethezisa umntwana endaweni enjalo. Hayi, kayekelane lakho. Ni kayekelane lakho, abantwana bazenzele ukuqondileyo, balandele imikhuba abayiphiwa ngabazi. Into le vele ibuhlungu kakhulu. Asiyithandi vele. Nxa sebona ukuthi sesihluleke, kahle ahlale phansi njengo abantu sifithi nakasuka ahlale phansi. Kulokuthi ethatha abantwana abasebenzise, funa ukuthi abagqilaze futhi njengoba agqilaza thina abadala abazali babantwana.
osakhulayo uMehluli Ndebele uthi imihlangano leyo ingcolile njalo bayadubeka abalamsebenzi sebebhodala ezikhoni.
Hayi vele ingcolile kakhulu, kayekele lokho vele, asifunda kukuzwa lapha. Ngoba sihlupheke kakhulu amayouth, sithwele nzima, sisakwazi ukuthi sesenzeni. Sesibhoda lezikhuni emakhaya, singathi sesizibhonda ngenxa yokuswela imisebenzi. So Mgabe, hlala phansi, yekela lokhu, akusakulingananga, sukhule kakhulu.
Kuthi uMnumzana Nomeni Dliwayo esinye njalo isakhamuzi seMzola uthi leyo mihlangano abayifuni, wehluleka ukuvumelana labo. Uzavumelana kanjani labasakhulayo?
Asifuni. Asifuni inhlangano leyana eyenziwayo eyokurobha yokusela. Ya, yikho ke nxa kwehlula ukuthi awelelane lathi thina bazali, kutsho ukuthi angawelelana labantwana njani, ethatha abantwana ebasa engozini. Yikho engokukhulumayo.
Umongameli Mgabe useqhube imihlangano emihlanu ezigabeni ezinhlanu labasakhulayo. Usesalelwe ngemihlanu lapho ajonge ukudinga usekelo kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhulayo phansi kohlelo alubiza ngokuthi yi-Youth Interface, egcwalisa uhlelo lwebandla elibusayo abalubiza ngokuthi yi-Generation of 40, ngoba abasakhulayo baningi njalo balakho ukuvota ngobuningi banqobe. Iningi labantu liyayisola limihlangano ikakhulu abadala kunye labalwa impi yenkululeko, bethi uMgabe wabasebenzisa isikhathi eside kodwa engagcwalisi izithembiso. Nanko esiqambukela abasakhulayo abangazi imigqa yakhe. Umhlangano we-Youth Interface olandelayo wenzelwa eNkabazwe. Nginela iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxitus Jeremiah.
Bakhona abathi umanyano we-MDC Alliance ozabunjwa usemthethweni kusasa ngeke wasusa ibandla le-ZANU-PF embusweni. Kanti abanye njalo bathi selidumela eMansumpeni ukuthi ibandla leli likhitshwe embusweni. Asizweni uMnumzana Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ngezombusazwe. UNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli we-MDCT, ilo mnumzana mkhokheli moyo, bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ngalolu daba kuhlelo Asixoxeni Zimbabwe Today olwethulwa Studio 7 enkundleni ye-Facebook ekhasini lethu le-VOA Ndebele.
MDC, ngabe ngizihluphe ngazo lonke zonke lezi zinto, ngabe ngizihlupha ngokuthi singenza njani indaba leyo yokuriga. Yebo, la yona leyokuvotela kumele kube yiyo iqakatheke kakhulu, iqakathekile nayo as we push, but the main one, ngoba sehlulwe yonke le minyaka edlulileyo, sehluliswa hashi yinumber, kodwa sehluliswa yi-military, sehluliswa wethuselwa intimidation emaphandleni, sehlulekiswa yikuriga, into ezinjenga zonke ezinjengazenezo. But abafowethu laba babizana bathi asihlanganeni futhi sibe le number kwenzela ukuthi sinqobe. Ngezindlela they are making, bayenza esinye i-statement khona bathi bona badliswa eminyakeni edlulileyo ukuthi babe ngabambananga. I don't think that's the truth.
Sesilo mama-ke uThabita Khumalo, umsekelo wesikhulumeli se-MDCT,
uyakhombisa ukuthi singaba nempumela entsha. So esekuwenzile esiqoqisayo sifanele izifiso zokuthi siguqulele ilizwe ithithi zami. Sizaza siyahlangana esiqoqisane ukuthi kube nempumela enjani lapha siqoqisana khona ngodaba lokuthi kube nomonyana.
Silo mkhokheli moyo, mkhokheli kunjani?
Ngiyaphila mfowethu.
Ye, kule MTC Alliance ungathini ngayo?
Angeke ngayisupporta vele umbono wayo, ngoba siyathi bonke laba bantu abakuyo le Alliance yinzalo yeZANU-PF nje yonke leyo. Yini into abazoyitshintsha abehlule kuyitshintsha besakwiZANU-PF yakhona leyo?
Eh, utsho ngani kholapho ukuthi inzalo yeZANU-PF?
Nje kahle bafuna nje ukuzama, bafuna nje ukuzama ukuthola amavoti wabantu kuphela nje, kungena into abazoyenza. Ngoba if bevele befuna ukuyenza into yabo lena, bamvele bezoyenza besale isiqembu leZANU-PF.
Umkhokheli moyo uNkosazana Thabita Khumalo, umsekelo esikhulumeli se-MDCT, lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Bhekilizwe Ndlovu bebexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni. Kwezemidlalo lamhlanje, iyaqhubeka imidlalo ye-Castle Lager Premier Soccer League ngempela viki. Kule midlalo egobhozisa amathe ekhangelelwe ngabanengi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. UPraxedes Jeremiah usipha lolu daba.
Kusukela enkundleni yeRufaro Stadium, Mandaba, eLuveve, lezinye kuyabe kungabizwa uzwayo. Umdlalo okhangelelwe ngabaningi osenkundleni yeMandaba Stadium, lapho kudibana khona amaqembu aphezulu kwengalane yemihlomelo abayibo abanqobayo ngomnyaka ka-2015 abe-Chicken Inn, le qembu eliqeqetshwa nguNomen Mabheza ele-FC Platinum. Amaqembu lawo mabili wonke alalo ithuba lokunqoba oba zintshantshu zalonyaka kungalane yemihlomelo njengoba iChicken Inn ikhokhela ngomhlomelo owodwa nje kule ngeze Platinum Stars ehlezi endaweni yesibili belandelwa ngabe Gamecocks. Laloba nje abanye besithi umdlalo wasenkundleni yeMandaba yiwo umdlalo omkhulu limpela viki, kulabanye abangavumelani lalo mbono besithi umdlalo omkhulu ngosenkundleni yeRufaro Stadium eHarare kusasa ngomgqibelo phakathi kweqembu leBlack Rhinos lele Dynamos. Emdlalweni wokugcina amaqembu la aze angqikilane, iDimbare itshawe 1-0, ngakho ke ingena kulo mdlalo ngolaka ifuna ukuphindisela ukuyangiswa eyakwenziwa kulowo mdlalo, njalo izama ukujabulisa abalandeli bayo. Abanye njalo ngabathi umdlalo ozwayo ngosenkundleni yeLuveve koBulawayo, lapho kudibana khona abeqembu lengeze Platinum Stars abayibo abahlezi endaweni yesibili bekhangelelwe ukuba njalo lethuba lokuba zintshantshu zalonyaka ze-PSL ngoba betshiyene ngomhlomelo owodwa nje labakhokhelayo abe-Chicken Inn. Bona ke badlala leqembu elisendaweni yesihlanu ele-Haumine. Ngiyimele iStudio 7 ngise-Washington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu elihlabela ingoma zokholo ele The Disciples of Jesus Christ Gospel Group, lona eliledlalade elitsha elilesihloko esithi Umbonge uJehova.
Kuhle ngani lo mpendulo sibanda ngumuntu lomfowabo ababumba iqembu le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Lezi nsizwa ezidabuka esabelweni senyathi zingene kwezomculo ngomnyaka ka-2015 njalo sezenelise ukukhipha amadlalade amabili awengoma zokholo.
Sakhupha i-albhamu yethu lokuqala elithi Umose Wayibona. Ke ngomnyaka ka-2017 sakhupha enye i-albhamu esha ethiwa Umbonge uJehova. Ngiyajabula lesekelo esilithola ebantwini, kuyabonakaliso ukuthi hayi isizwe sakithi siyasapota.
Idlalade leli elithiwa Umbonge uJehova licindezelwe House of Rising Sound besebenza ndawonye loJoe Maseko, njalo lile ngoma ezilitshumi ezigoqela yona okubizwa ngayo idlalade ethi Umbonge uJehova. Abaculi basemaNdebeleni bahlala bekhala ngokuba ingoma zabo kazitshaywa emsakazweni, kodwa iqembu le The Disciples of Jesus Christ lisebenzisana nabanye abaculi abagoqela uColin Moyo wokufikisa imisebenzi yabo kuZulu besebenzisa izikani yabo.
Abantu bawuzilela umusic wakithi ngapha, so bagcina betshaya umusic weSouth Africa. Yikho sathi ngcono siphume siwuhambe la umusic wethu ebantwini, kuze mhlawumbe kunanzeleleke ukuthi hayi neMandebeleni ukhona umusic ojabulisa abantu.
Abaculi laba kabathandanga ukutsho ukuba ngosuku olulodwa bathola imali engakanani ngokuthengisa ingoma zabo ezitaladeni, kodwa bathi kuyabaphilisa lezi muli zabo, njalo bazaqhubekela phambili ngoba kuyoyodwa indlela yokuba imisebenzi yabo yaziwe kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjeni.
Bafundi bakaJesu iqembo le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group beqhiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili amapolisa lamasotsha athi sebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasotsha eHarare ngolwesibili Amabandla aphikisayo ayisikhombisa azabumba umanyano we-MDC Alliance eHarare kusasa. Kwanele ke okwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamile inkomo makamu wangu matukanduna vafupatila azibe wobe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.